yengibona ngathi kulobuqhilo obuthize lapha ngoba abantu bezanupf babelokhu bekhuluma ngakho umnyaka odlule besithi bona abafuni izimali ezivela ngaphandle kwelizwe. UJonathan Moyo ebhala emaphepheni besithi i-UNDP yayifaka i-agenda engalunganga e-regime change isisekelo sombuso. Kanti sebazidingisele ukuthi bona bayazuza imali ngendlela abayizuzayo bona njengohulumende. Ukuthi babhalele incwadi ku-UNDP ngibona ngathi hhayi kulobuqhilo lapho imali yakhona inenga kakhulu abayicelayo.
Ngokubona kwakho wena kudingakala malini engenelisa ukuqhuba konke ukhetho kanye le referendum?
Imali le iyavele eyakhulunywa yi-ZEC yona le eyi $250 million ye imali eqiniso ukuthi ingasetshenziswa nje. Kodwa phela i-UNDP ivele iyazi ukuthi kule mali yama-diamonds evele ifihlwa ngale ngabantu bezana. Baza ukuthi bona nxa licela imali, nxa ucela imali awusuze ukuthi ucele i-$25 million wena ufuna i-$300 million. Ungcono ucele i-$25 million wena ole $200 million. So imali ekhona ema-diamonds, ama-resources ethu lana akhona lana, yiyo imali efanele ingene ku-treasury isetshenziswe ukuthi ukhetho lwethu ibe lukhetho olukhululekileyo. Ngoba singasebenzisa imali elutshwane kule $300 million, siyabe sithatha ama-shortcuts ukuthi ukhetho lwakho nasuze luphume kahle.
Engaba khona amanye amazwe angazinikela ukupha ele Zimbabwe imali, mhlawumbe sithi iBhilitane kumbe ele Germany kumbe ele Melika, singabona uhulumende eyithatha yini le mali?
Lelo liqiniso ngoba nxa khona kuthiwa khona imali evela ku-UNDP, ngokwazi kwami i-UNDP iyabe iyinkonxa nje yokuzuza imali yakhona, kodwa izimali zakhona zisuka kwamanye amazwe o-United States o-EU labo-Britain nabantu. I-UNDP ayisiwo nje yona engkwaye ephumisa imali. Imali ivele isivelela kwamanye amazwe wona lawo athiwa khona asifuna ukuthi babe bezokukhangela ukhetho lwethu, bebe ngama-observers abahlale bethiwa bona bona yibo abangasinika imali yakhona.